Ya, ngibonile lati gandhi njengamanga azonkosi ngazimjuli ngathi ngomunye umuntu zobe zijadela nje omunye wabona wakebona ukuthi umuntu lowo ngathi ufanana nomjuli wasethatha-ke isikisha eyifaka ebulenjini esithi ngengibani ujezimjuli ojadileyo ayisuye umjuli kajadanga
ukuthi umuntu lowo engabe esenza nje okokuba isiphoxo kumbe ngabanye abayizitha zenu
kukabili kungaba ngumuntu othe umana ngiphoxoze isitha laso singante sikuthathe khonoko sikusebenzise ukuthi senze angathiwa umama umjuru uchadile echadile njalo ngani uyafisha kodwa hhayi akusikho ngokunanzelela kwethu abantu abaningi sekekubonile futhi isikisha leyo ingamanga lathi njengebandla le-national people's party usecretary general wethu u-advocate Nyandoro esekhiphe i-statement kumbe umbiko ekuqondisa lokho
manje-ke nxa sikhangele khonoko okwenzakalayo akutshengisi na ukubana kukhona abantu abalokhu befuna ukuphazamisa inhlelo zebandla lenu
kuvamile njalo sokuvamile ngakunanzelela lokho kwafika upresident lowo owabuya ngekhulu umnankasi sebegcwele abantu ebulenjini kwi-intanethi kufacebook abakhanya bethunywa yibona ababakushayo ukuthi bebe bebhala izinto benquma umnankagwa bengcolisa abanye abantu ku-opposition lathi kasieli siyalisa siqondisa ubulembu kumbe ngithi i-intanethi kuvele zokukhanya yikho lapho ozokudlalwa khona kakhulu ozokuphikiswana sona kakhulu nathi njeamabandla aphikisayo sizimisele funa ngathi umdlalo wangibona siyawukwanisa siyawenelisa sizanqoma
sibonile ephepheni le-Sunday Mail lapho bathi khona lo owayengumphathi intambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo usezama ukuthi amalunga lawayethiwa i-G40 bangene kubandla lenu le-MDCT selike layezwa yini impiko enjani
sikubone lathi njengokusitsho emanyuziphepheni kahulumende o-Sunday Mail o-Sunday News ukhulunywa lokho thina njengebandla le-National Party sike-PRC People's Rainbow Coalition besingakuzwa besingakwenzi lokho kodwa amasango ethu avuliwe wonke ofuna ukujoyina i-National People's Party engumuntu ofuna ukujoyina i-PRC eleyo bandla lakhe kumbe bele bandla labo bakhululekile kodwa thina njengebandla besingafika ebangeni ngezingeni lokuthi songathiwa akhona esikhuluma labo kubona abakwe-G40 bakhona ababuyayo asebabuyayo bezibuyela bengamalunga abanye bezikhulumela ngaze ke ndachaze kathesi kodwa hhayi mina ngifuna ukubuya kwi-NPP siyabemukela kodwa lokho ukuthi sebekhulumisana lo-Jonathan kumbe labanye bathi i-G40 ngokwayo hhayi asikwazi thina.